Lumhlangano welanga lilodwa wenzelwe eHarare namhlanje uhlanganisa abakuma fekitali alungisa ukujiyeneyo amabhizimusi afana lezitolo lama-supermarket athengisela uZulu. Unkosikazi Rosemary Siyachitema ngumqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe njalo uthula umhlangano oqakatheke kakhulu ngoba ubuthanise abathengi abalungisi bempahla etshiyeneyo labalungisa imithetho yelizwe ngezokuthengiselana.
Sifuthi sikhulume labantu bamashopu abe-RBZ sibatshele ukuthi abantu bathini ngokokwenziwa ngale phansi ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngale. Thina sikhuluma labantu on a daily basis, so siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungise imithetho emihle ezwalana labantu.
Phakathi kwabangene kulo mhlangano kube labemidlalo ama-artist lama-brand ambassador ogoqela imbongi elodumo u-Albert Nyathi othi abezitolo bengakhohlwa isiko lesintu kuzinto abazithengisayo bezingenise njalo labo kuma-supermarket abo.
Yikho ke ngila ukuthi ngikhulume ngamahewu ukuthi amahewu aqakathekile okunye wamadrinki lokuthi fizzy drinks Ndudu
Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Khuphukile Mlambo, utshelele umhlangano ukuba leli bhanga liphakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lokusilela kwemali elizweni ogoqela ukusetshenziswa kwamakhadi ezitolo lemali ekumakhalekhukhwini e-mobile money. Kodwa unkosikazi Siyachitema uthi abathengi bakhala ngendlela osomabhizimusi asebezithengisela ngabo intengo ezitshiyeneyo lapho bethenga ngamakhadi lokubhadala ngemali uqobo.
Lapho kwa introduce kwa ma bond notes abantu babe sebebona estolen kuthengiswa lama price amathathu ukuthi khona ungathenga le bond note, ungathenga le swipe, ungathenga le cash, babaya kuchaji imali ezingakanani. Lokhu kuyenzeka khonoko.
Lo mhlangano ongenwe ngabathengisa impahla etshiyeneyo okugoqela okubazayo abafana labe TN Harlequin, abe N Richards, abe Echo Cash, abeBuy Zimbabwe abakhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswa elizweni, abaqhuba umsebenzi wokuhlolisisa amandla kagetsi abeZera lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.